vele kuyinjwayelo emhlabeni wonke jikelele ukuthi xa kungena umuntu bacela ubudlelwane obuthile okwakhelana kahle, obokuthengiselana kahle, obokudlelana kahle, njalo njalo. Kodwa ke isimo seZimbabwe leBrithani sakhumbula ukuthi zihlanganiswa yikuthi iBrithani yayibusa iZimbabwe, lokho kuqakathekile ukuthi sibe kwazi. Ingxabano isuka emuva, kube lobudlelwane, kube lengxabano, kube lobudlelwane, kube lengxabano. Ngile themba ukuthi uyakunanzelela ukuthi iZimbabwe ngeke isebenzi yodwa emhlabeni, iyabudinga ubudlelwane leNgilandi, iyabudinga le-EU, iyabudinga leMelika, ngokuba nxa kungenjalo izagalula phakathi kosizi olumangalisayo.
Yena uBoris Johnson umbona esamukela yini isicelo sikaMnangagwa aguqule izinto kube lobudlelwano obuhle phakathi kwamazwe omabili?
Ubudlelwane buzawakhiwa kuphela yikuthi kulungisiswe lezo zinto ezilohlupho, ukuthi kubuyiselwe ukubusa komthetho eZimbabwe, kuhlonishwe isisekelo sombuso, kuhlonishwe amalungelo abantu, kuhlonishwe inotho yabantu, kumbe esingathi inzuzo yabantu, kuhlonishwe lokhetho olukhululekileyo, kube lokuhlonitshwa kwayo yonke into eyiyo eyisakhiwo sombuso wentando yabantu, le mthetho yomhlaba ngokunjalo. Ayisiyo nto nje yokuthi likhulumisane ngathi lihlangane emgwaqweni lisebenzisane igwayi ukuthi hayi sesingakho ubudlelwane. Ubudlelwane badilizwa yisimo esithile sokungabuswa kahle kweZimbabwe, hayi ukungabuswa kahle kweNgilandi. Ngakho-ke nxa ingangabuswa kahle iZimbabwe, akuzi ukuba lobudlelwane la noma ngubani ngaphandle kwabantu ababusa kabo abantu babo kwezinye indawo.
Lakho nje ukuthi okuguqukileyo lapha inhloko kahulumende, kodwa ibandla elibusayo eliziphetheyo lilokhu lilibandla linye.
Kunjalo, lokhu kubusa iConservative Party, leyo mhlawumbe bacabanga ukuthi njengoba babengathi balobudlelwane obungcono lo Margaret Thatcher ngabo-1980s kusuka ku-79, bacabanga ukuthi bazabe lobudlelwane obuhle, kodwa ubudlelwane badilizwa yikungenzi kahle kwabaseZimbabwe.